Ukuvulwa kwemncelebe kulethe injabulo okuningi eliphila ngokuthengisa impahla phandle kwelizwe ngemva kokuhlala isikhathi eside bengasebenzi kulandela ukuqhamuka kwe-COVID-19 ekuqaleni komnyaka. Kunjabe inhlanganiso ye-Cross-Border Traders Association lokhu bekhulumisana lamankampani ezempilakahle ukuthi behliselwe intengo yokuhlolwa i-coronavirus ukuze kuphathise labo abafuna ukuchaphela emazweni awumakhelwane besiyakwenza ibhizimusi. Kodwa abanye badaniswa ngumthetho kahulumende ukuthi yonke inzuzo bayithola phandle kwelizwe kumele ifakwe esikhwameni sebhanga lesizwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe. ERBZ umnumzana Rowell Moyo ngomunye wabaphila ukuthenga bethengisa impahla etheneyo eZimbabwe leBotswana othi leli nyathela liyalimaza ibhizimusi labo.
Uhulumende wants us to acquit ama-city ones by banking imali osuke usiyayenza outside the country. These people, they expect you to use even a single set ebali yakho oyabuyeze outside. After that, we convert i-30% bekunike iZimdola. Bekunike iZimdola is not done instantly. It takes a week or so. Thina sibese siba nohlupho lokuthi imali yabe sibanjiwe. Ama-customers eBotswana kumbe ama-customers e-host country agcina esemelele wena le-RBZ.
Ibhanga le-RBZ ngonhlolanja lethule isiqondiso ezivumela abathengisa impahla phandle kwelizwe ukuthi bagcine imali eyingxenye yekhulu i-50% kusiya kungamashumi ayisishiyagalombili ekhulwini i-80% kuyimali yakwamanye amazwe kuthi enye eseleyo iphume isingamadola eZimbabwe. Abacubungula ezomnotho balisola kakhulu inyathela leli besithi lilakho ukukhipha iningi kubhizimusi. Kusenjalo abakubhizimusi okuhambisa impahla ekhaya omalayitsha bathi ibhizimusi inhle kakhulu ngesikhathi se-COVID-19 ngoba iningi lidonda ukuya ekhaya. Umnumzana Pecus Ndlovu obhizimusi le uthi sebekhulelwe linani labantu abafisa ukuphathisa impahla ekhaya.
Ngesikhathi lese-COVID ibhizinisi yokutransport impahla ikhona sibili, ikhona abantu bayathumela kabazihambele. I think yikho kwenza bethumele ngoba abenelisi ukuzikrosela bezihambele ngale. And then even ngisibili kathesi ngana lenyanga kaDisemba abantu bebethumela ize yangani yasikhulela sibili but hayi bebethumela.
UNdlovu uthi bayakuqakathekisa ukuzivikela emkhuhlaneni we-COVID-19 ngesikhathi kulokwesabela ukuthi kungaba khona ukumemetheka komkhuhlane lapho kuthathwa impahla kulabo abaphathisayo.
Thina sisebenzisa ama-sanitizers lama-masks. So nxa usiyathatha impahla emuntwini siyasanitize izandla, sithwala impahla leziyana sizifake emoteni encane. Sisiyafaka i-warehouse. Nxa kukuthi i-truck yethu ibike yacross i-border, iya-disinfect i-border ma ingena. So ma ifika kithi lapha sisithathele ukuthi iyabe isi-clean.
Iningi labeZimbabwe asebehlala kule Botswana liyenze imizamo yokuchapha amasinya lisiya ekhaya ngesikhathi kulokhu esabela ukuthi kungafakwa imigoqo yokuhamba kuyimizamo yokwenqabela ukumemetheka kwe-COVID-19. Bekule ndwendwe zezimoto ziphuma edolobheni leHabron ngobuningi kuyona leviki, kodwa urhulumente weBotswana kakatsho lutho ngamanyathelo azathathwa ngokuhamba kwabantu ngesikhathi sekhefu lekhisimusi. Ngingumqondisi Dube oyindaba ze-Studio 7 ngeHabron kwele Botswana.